Avele into yakho na phela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sisala sikhuluma nje sonke sithi sina industry nxa ifile ngoba abantu beindustry ama business persons beindustry lama companies yeba bavama ukuphuvama ukubhadala imali eziningi ezama rate ngoba ama properties abo angathi ayadula umuntu kazana nje khathesi vele kanamsebenzi kuyatshengisela nje ukuthi umumo welizwe kawumanga kumhleli wabona bekhuluma abantu bezanupf esithi umumo omekathi so sekutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali elilutshwane ayizuzayo iyabe isibhadala izisebenzi sibengasabhadala izikwele so ukuqondani khonokho nje njengo-institute akulungisisi umnotho welizwe yikho izinto zibe kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisi imali belokhu bebhotabhota emazweni omkhabe bedlalisa izimali khipha izimali amaweni $1 billion ama-university angenamsebenzi kulungisiswe izikwele zama-council.
Manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho?
Lelo liqiniso ngoba kade sivele emadolobheni sonjengamangema ngama-reserva ngoba ezinye indawo azila manzi nxa kungela magedi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa ama-council esesethiwe ukuthi azizi imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka kusokuba lemikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emalutshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lokuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisela ukuthi nxa vele nxa ngikhonapha e-Harare ukuhlanzeka kwe-Harare kutsheni lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyahlelela amanzi so kwenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambanisheke ngokuswelekala kwezimali ezingena ku-council.